imizamo kahulumende yena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokuthiwo ukwesabela olakho kipsi ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zingaziphanjulwa, iqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza le ndathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela even e-South Africa ngabe yabona i-Eskom yenalena la yilo hlupho olufana naye leli hlupho indaba lwamagetsi lunabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa-ke imizamo kahulumende ikhona imele nathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa nathi ngoba udubo lwamagetsi lukhona sinezidube asomanga lawo amagetsi udubo lwamagetsi lukhulile. Ngakho-ke sokumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwalo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibile okunye okumangalisayo, ayisoze iqanjulwe futhi njalo.
Kungumlando kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekile kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebeshuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelewe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphongeyelulelwa nje abantu bezenzela ubusela besenza kanjani imisebenzi yakhona iqini ngasaphutshana imisebenzi yakhona iqini sithi isalele endleleni. Siyakubona khona kwezindawo even ukwenzela into emgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelulise ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezulu samalawo.